Senamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 ngompandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani zulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Silengxoxo lomunye wabathiwa bakunkulumo zamabandla ezombusazo yagoqela iZANU PF lamacele eMDC.
Bakaze babhinike bathini okwethongololo iqiniso bazamela bavume ukuthi kufanele ukukhulunyiswane kubunje umumo wokuthi kusasa nxa kuphikiswana ungathi umuntu engekho kubandla lakho seyisida.
Ngakwelinye icele abezokholo benza inkulumo lamabandla ezombusazwe. Silengxoxo lomunye wabezokholo. Silani ke lamhlanje kwezabesifazane.
Lamuhla sixoxa ngohambo olwenziwe ngabesifazana abangamalunga edale lePhalamende belubhekise eKenya bona abasanda ukuphenduka ukuthi sizwe ukuthi basiphatheleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngeviki edluleyo kuke kwaba lembiko ethi kulenkulumo eziphakathi kwamabandla ezombusazwe abalisa eleZANU PF ndawonye lamacele eMDC omabili. Ibandla leZANU PF lihle laphanga lalandula lembiko. Sixoxe lomnumzana Moses Mzilani Dlovu unobhala jikelele webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ongomunye obikwa ube kunkulumo lezi ukuze asichazisele ngokwenzakalayo kahle kahle.
Angalothi singayibeka sithi inkulumo sokuyakhanyaza zathi kumbe kule nkulumo ezifana nalezi ezabakhona ngaphambilini kohulumende lowedlulayo uhulumende womanyano. Kusama ukuzichazisela abalaleli lamalunga enhlanganiso eziphize lalezo nhlanganiso ezilamalunga anqashela ukwazi iqiniso ngokwenzakalayo. Into ebisenzakala isikhathini esedlulileyo kusukela khonapho ongakabi lokuhulumende omanyano yikuthi onobhala jikelele balezo nhlanganiso kade bencedisa ekuthini khona lama ama-negotiators nxa bekhuluma ngokuthi kuvunyelwane kubunje uhulumende ozakwenza lokhu lalokhu lalokhuya kube labantu abathi kusiya ngasikhathi sonke babe bekhulumisana kwase kubunjwa into okuthiwa i-platform yama-secretaries general. Into kade imqoka lapha yikuthi kube lalokho okuthiwa i-dialogue phakathi kwamabandla awazombusazwe kungakhethelekile ukuthi amabandla lawo ayabusa kumbe kawabusi. In other words, i-ruling party lama-opposition parties. Umcabango lo uvela kwamanye amazwe awe-Africa aseba lobuthi lesikhathi esinzima empilweni zawo okufana neKenya neGhana enwakunanzelela amazwe nalawa ngamazwe ayethunjwe ngamakhiwa eBritain. So singathi thina abantu amazwe ale-colonial experience zezifanayo.
Ziloko zikhona yini inkulumo zonezo loko kuhlangana?
Kuzamela kuhlanganwe. Nxa bengafuni bazamela bathi sizathu zokuthi bachasele abantu beZimbabwe bengabi beqamba amanga besithi bona ngabakaze bangene into ezifana zena lezi. Bazamela batsho ukuthi isizathu sokuthi bafuna ukuthi bale into abakade bake bayivuma. And bona boJulai Molo Oliver Mkhwena ayisibo bodwa bahamba inkulumo lezi. Ngomnyaka ka-2011 ngahamba mina noParty Chinamasa sisiya e-Uganda. Sisemhlanganweni we-multi-party democracy siyahlangana lamanye ama-political parties avela kwamanye amazwe ayikhona i-Africa kuphela. E-Asia e-Europe langabi. Wayekhona uChinamasa ehambe njengominister. Minister olilunga leZANU PF. Vele zenzakala inkulumo zalezi. Yikho iqiniso elimqoka lapha yikuthi bangaze babhinike bathini okwethongololo. Iqiniso bazamela bavume ukuthi kufanele ukukhulunyiswane kubunje umumo wokuthi kusasa nxa kuphikiswana ungathi umuntu engekho kubandla lakho seyisida. Umuntu uma ekhuluma ulido ukuthi ulamanga. Umuntu uma efuna ukuthi mina hayi mina ngiyabandlululwa. Ngibandlulwa ngokuthi ngomhlobo ukuthi ngimhlobo othize. Ukhangelisise hayi ukuthi kumindezelwe. Umuntu akhuluma ukuthi hayi mina lapha engikhona thina abantu abethu abasasebenzi khona alalele ukuthi lapha ijongane umuntu angathi mina hayi lapha engihlezi khona umhlaba sithethe ngabantu abangaveli kuleyo ndawo kulalelwe hayi khona ukuthi abantu bephulele izigodo endlebeni bathi asilo qiniso khona kuliqiniso zena lezi zinto ezidala ukuthi abantu kungabe kuhlale kuxokozele elizweni zisamele zikhulunywe yikho mina ndifuna kumbe kabafuni ngoba nxa ukhangela ukuthi ubugcwele gcwele ubukhona kakhulu phakathi kwebandla lezalo PF obokulwa bona ngokwabo ebengenye into elugatsha okuqakathekile kakhulu ekuxoxeni kwethu lapha kudialogue le ukuthi intraparty violence ingaqedwa njani, ngoba nxa abantu besenza intraparty violence baza kwenza interparty violence. Yikho nxa sifuna ukuqeda udlame sinoke siqalise emzikini yakhona emaphathini. Izanu ngelinye ibandla ekhathesi elikhangelane lo dlame oluyolumangalisayo phakathi kwabo bamele ukuthi bavume into naleyo ukuthi kube nokungenela okuthize okuthi khona sibumbe i-platform ukuthi sikhulumisane ukuthi mali ifuna ukuqeda udlame, vumanini ukuthi abantu bakhethe umuntu ambusayo oyakhokhela, kumkhokhela izanu, kumkhokhela iZimbabwe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu unobhala jikelele webandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomnumzana George Mkhwananzi, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, endawonye lonobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sihlaziye lolu daba.
Kangathi akusela kuthembana phakathi kwebandla le-ZANU-PF. Ngokunjalo ke ikhona futhi la abalampendula manje ukuba uMkhwananzi sisho mina la futhi sokusegcekeni ukuthi nga izanti esizama ukuthi kathi incenge lamabandi ukuthi abuya bazoba ndawonye indlela futhi yokuthi bafuna ukuthi bavuswe emathuneni. So ke mina engingakutsho ukuthi hayi amabandla la amanye aphikisayo angavumi ukuthi angene kumana lezanti. Izanti evayine yodwa izele ilizelelile esimele yiyo elize laba yile koyikho khona. So kayizimele yodwa amabandla abambane yodwa la ama-opposition ngizivayiye yodwa ngoba bengangeni kumesiyayo ngoba vele siyayibona ukuthi hayi ukhanya ungathatha isisiya sibile ekugcineni wayo. So mina ke ngakutsho
umnumzana Mkhwananzi, wena ukubona njani kubana sekuzafika isikhathi sokuthi kube lokhetho? Ngokuzwa kwethu kuthiwa khona nxa kungawe inkulumo lezingaphumelela ukhetho luzafakwa eceleni.
Mangingakhuluma ngibhekise kakhulu kumbono osebandleni engilimeleyo ele-PDP, kuvele kukhona bese kubhekele ukuthi akusoze kuyofika isikhathi sokhetho ngokubekwa kwaso kwe-Constitution u-2018 kungazange kwaba khona uhulumende wokubambisana, ngoba bekusobala ukuthi izanu izinto ziyayishelelela. Umahluko okhona-ke ukuthi okukhona manje okungasafani nakuqala ukuthi izanu iyona esinxusa abanye abantu ukuthi bazobambisana naye, kanti kule siyasikhathi sika-2008-2009 bekukhona abantu kade bengabalamlankunzi oHlabombeki bebhekile ukuthi izinto zikhutshwa njani, kuyibona kade bengama-guarantors e-GPA. Kona manje nje ma uzobizwa izanu ephetheyo ebusayo engalahlekelwa ngayilutho, okusho ukuthi imigomo yonke ekhona kuzosetshenziswa eyayo, njengalokho esakubona ngesikhathi izanu inxusa izaphu ukuthi kuqedwe uduko lwalukhona olwegugurawundi. Yikho-ke kwasuka kwadala ukuthi leyo phathi yanxuswayo izaphu yayaginywa, kwangabi namahluko eyawudalayo ngaphandle kokwenza ukuthi isimo sibe lula ezanwini ukuthi buse. Ngibona sengathi-ke akuqondanga ukuthi lento lolu hlelo lokuthi kuthiwa sokuyabuya kubanjiswane kumiswe ukhetho luye bakhona ngemva kweminyaka emithathu udlulise kule bekwe umgomo we-Constitution. Lokho kakuqondanga. Ma kuzokuba khona akube nabantu bangaphandle.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni endawonye lomnumzana George Mkhwananzi, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party. Kunjalo nje, inkokheli yezokholo koBulawayo ithi isisungule uhlelo lokukhulumisana lenkokheli yezombusazwe ngenjongo yokuxazulula inkinga zombusazwe. Umqalisi ziba wohlelo lolu olwenzelwe koBulawayo bekungumnumzana Gordon Moyo, onobhala jikelele webandla le-People's Democratic Party, ochasise okumelwe libandla lakhe elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umhlangano lo ebesilawo namhlanje besiqalisa i-series esithi thina ngesilungu church civil society and political leaders engagement, direct engagement. Bese ukukhangelela sibiza abantu abayilwa abalezithimba eziphezulu ma-political parties ukuthi sizoxoxisana singabafundisi nanjengama-civil society activists ngodaba ngokwenzakalayo elizweni mayelana nezepolitics lokuthi kambe kungabe ilizwe liqonda ngaphi.
Njengoba liqalise lamhlanje, ngobani abanye elikhangelele ukukhuluma labo kunsuku ezilandelayo zonezi esizikhangelele?
Uhlelo lolu silukhangelele ukuthi sibe siba le mhlangano ngemva kwe-14 days esekuthi i-fortnight. Sizaviza futhi sikhangelele ukubiza u-Secretary General we-MDC ekhokhelwa ngu-Professor Weshman Ncube, sikhangelele ukubiza u-Secretary General we-ZAPU ekhokhelwa ngubaba uDabengu, sikhangelele ukubiza u-Secretary General bamanye nje ama-MDC ekhokhelwa ngubaba uTsvangirai, sikhangelele futhi ukubiza isekretari kumbe ongabuya zokhulumela iZANU-PF. Sikhangele futhi ukuthi sibe nomunye umhlangano labalweli benkululeko ama-war veterans singabafundisi, ngoba balelandu kakhulu kalokwenza kakhulu, baphatheke kakhulu ekudithemeneni i-future yelizwe lakithi. So umhlangano le izabe iqhubeka isenzakala ekusekugcineni kwangkhona bese sihlala ndawonye siyenzenini umhlangano-ke bonke labo bantu babe ndawonye siyizame ukuthi njengabantu bezimbabwe izizala ezimbabwe sila sibe sizame ukuthi silungiseni ilizwe ndawonye sibe lokwenza ngokuthi ilizwe liyangaphi siya phambili. Sinanzela futhi ukuthi singabafundisa ngeke sahlala sibukele izinto zisizonakala, sifuna ukuthi ibandla lidlale le kuthiwa yi-prophetic role le-priestly role yalo, njengalokhu kwakusenzakala kuDavid lo laboSamuel ebhayibhelini ukuthi inkosi yayithi ngayiphambuka umprofeti afika iqondi.
Lo-ke bekungumnumzana Angliston Sibanda esixoxelaye ecingweni ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-12080, laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwezabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngohambo olwenziwe ngabesifazana abangamalunga edale lePhalamende belubhekise eKenya bona abasanda ukuphenduka ukuthi sizwe ukuthi basiphatheleni okungaphathisa abesifazana. Sixoxa lo Senator Siphiwe Ncube wakobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Senator.
Ngiyabonga ukwamukela. Uhambo ebesihambe ngalo sisiya eKenya, sihambe singomama si-Women's Caucus. I-Women's Caucus igoqela ama-political parties wonke akhona ePhalamende. Sihambe sisiya ku-transformative leadership, besisiya kwenza i-course e-5 days e-transformative leadership and conflict resolution. Sikunanzelele sesikhona ngale ukuthi sihambe singabesifazane esekufisayo ekuqhubekeleni phambili kwama-programs anjengawona le. Besifisa ukuthi nabobaba babe khona phakathi ukwenzela ukuthi esikufundayo esizasuka sikwazi ngadle. Nxa sifika ezindaweni zethu kumbe elizweni lakithi, sihambe kanye nabobaba ukwenzela ukuthi bangasaleli emuva kumbe lathi sibe phambili, bona babe semuva kumbe labo babe phambili thina sibe semuva. Kokwakhathesi okwenze sahamba singomama yikuthi ivele yona i-Women's Caucus igoqela omama abangamalunga edale lePhalamende kuphela.
Ngobani abanye belihlangane labo? Bebekhona abavela kwamanye amazwe, njalo kulincedise ngani ukuthi libe ngamazwe achiyene?
Sihambe ngale singama-parliamentary, singamalunga edale lePhalamende leZimbabwe kuphela, besingazanga siyehlangana lamanye amalunga akwamanye amazwe, bekuyiZimbabwe kuphela.
Ongathi kumqoka elikufundileyo khona ngale bekuyini?
ngiyo ngale kakhulu injongo bekuyukuthi thina njengabantu abakhokhela abantu okokuqala ukuthi wena ube umuntu ibala elithi transform ube umuntu oguqukileyo ukuguquka ukuthi ukubana silezi zinto eziningi njengabantu esizithweleyo singabantu abazondayo singabantu ababamba izikhwili singabantu abangaxoleliyo singabantu abangaphaniyo abancitshanayo singabantu umuntu indlela eyikho khona ayiyo yona kufanele ukuthi utshintshe kulokho yikho khona ube ngumuntu okwazi ukusebenza nabantu ube ngumuntu olothando umuntu owazi ukugoqela abantu bonke ungabi ngumuntu okhetha abantu ungabi ngumuntu othi kumbe olwa indaba ezingaqondananga lawe ube izindaba ezokuthi ubani lo bantu baxabana wena uyikhokheli ukusungena endabeni engaqondananga lawe kumele ube ngumuntu othi lobu ngezwa kuthiwa ubani besithi njengomuntu osesikhundleni okhokhela abantu zama ukubahlanganisa abantu wenze nje angani kakulazi nhlo kukhulunywe kwedlula
abesifazane abephalamende lihlangane labo yini njalo kukhona okunye lingakukhwabitha ngendlela abaqhuba ngayo umsebenzi
hathi abekhinya abesifazane akazangahlangane lapho kodwa esikuzwileyo yikubana abantu akade besifundisa ngama-professors
yona ikomiti yenu ephathelane labesifazana iyancedisa kakhulu yini ukusiza abesifazana elizweni singasakhangela uhambo lolu lodwa
ikomiti yethu yabesifazana iyazama kakhulu ukuthi iguqule omama kulokhu abakhetha beyikho khona nalokhu abathi nxa sebephakathi sebengabakhokheli abakhethiweyo bancediseke ekwazini ukuthi baphile njani la kunengi sibili kuhle ngoba okukhona yikuthi ikhompyutha yethu kuyasifundisa izinto eziningi ukuziphatha ukuthi uphathe njani abantu wena wedwa lokuzi-uplifta lapho yakukhona ngoba impilo yabuyiphila ungukhaya le mpilo oyiphila usukhokhela abantu ichiyeni abamanga balokhu bezama ngakho konke ukusifundisa lokuthi sisukume sikhulume ephalamende sikhulume sesikwazi ukuthi awuphombi ukukhuluma nje kodwa ukhuluma ujonge ukuthi uqonde leyo nkulumo lolo daba olukhona sesizame ukuba ngabantu abatshintshileyo kunalokho esasiyikho khona ngokuncediswa yi-caucus eyabomama ehambisa omama elizweni khonapha sisenza imihlangano etshiyetshiyeneyo singaphumanga sangaphandle kwelizwe
leyo balaleli bekuyingxoxo losenator Siphiwe Ncube wakobulawayo sixoxa ngohambo abasanda ukulwenza eKenya bengamalunga edale lephalamende abesifazana sixoxa kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo viki zonke lithiye indlebe njalo ngeviki ezayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Sibonge ke usithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela. Namhla besile ngxoxo lomunye wabathiwa bakunkulumoza amabandla ezombusazwe agoqela iZANU PF lamacele eMDC. Ngakwelinye icele abezokholo benza inkulumo lamabandla ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande Lilale.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.